Abantu ngomkhuhlane we-coronavirus kulokwethuka okuncane nje ukuthi khona abantu sebengikhona bebona ukuthi hayi umkhuhlane lo ngumkhuhlane okhona, njalo ikhansili yedolobho lakwaBulawayo isiyenze imizamo yokuthi khona i-ethi breakdown ukuthi abantu laba bele-coronavirus basendaweni ziphi, endaweni lapho esihlala khona. So kulula kathesi ukuthi ngikhangele lapho endihlala khona ukuthi oh kulabantu abangaka, kulabantu abangaka ngakajalo abafileyo sikhangela i-logsheet liyale ekhansili. So khonkhana kuyancedisa njalo ukuthi khona kube le awareness ukuthi hayi akuseyiyo esingathi yi-business as usual, sokulohlupho lapha endihlala khona. So ngizayenzani njengesakhamizi ukuthi khona i-corona le ingambambi njalo ingaspread lula. Kodwa osokushota-ke kathesi ukuthi nxa kule nto enjalo esigabeni kungenziwani njengesigaba, nothi njengeBulawayo, njengesigaba semganwini kungenziwani ukuthi ama-numbers la engacontinue ekhwela, njalo lawa abantu nxa siphila labo khona lapho baphila bengaphi, kwenzekwani, njalo nxa sihlangane ezindaweni ezingamavinkilini, so abantu kumele benzeni extra ongayisikugqoka amamaski nje kuphela.
Sike sakhuluma labantu abaningi koBulawayo, eningi labo bakhanya ngani bayakhalala ngalokho okwenzakalayo emalokishini, besithi emalokishini bakhanya ngani abahloniphi imithetho ye-lockdown. Lokhu sekutshintshile na?
Akukantshintshi. Yamalanga la amabili adlulileyo bekungela manzi emalokishini, ngathi phose wonke ngoba ukhansili uthi ube le challenge khona lapha emanzini. So izebhorane, angikhulumi ngento yakudala, ngikhuluma ngento engiyibone namhla ekuseni ngibhotabhota nje. Izibhorane kugcwele abantwana yibo abathunywa abazali ukuthi hamba nethatha amanzi babe befucana khona lapho, and isibhorane sibanjwa umuntu wonke phela. Uyathi uqeda ukukotshoza omunye umuntu uyalandela la uyakotshoza. Can you imagine ukuthi kungenzakalani khona lapho nxa kungabe kulo muntu obele COVID-19 ohambela esiboraneni? Iningi abantwana abasakhula laba abagqoki mamaski, labadala bakhona engibabonileyo nje bebengagqokanga amamaski. So kusuka kwethuse kakhulu ukuthi njengomuzi sicabangani ngendaba ye-COVID-19. Sesikhohlwe ukuthi kule COVID-19 ngoba sesilodubo lwamanzi, angazi khona lapho.
Philo ngempela ukuthi koBulawayo akusela amanzi. Siyabona njalo izibhedlela zivaliwe, abantu bakhanya ngani ungabanjwa ngalo mkhuhlane, hayi ubhekane nenkinga enkulu. Abantu bathini ngokuzama ukuvikela lo mkhuhlane?
Njengenhlanganiso sike saxoxisana lo-councillor oka-Ward 25, bebekhuluma ukuthi uhulumende sethe khona benze ama-ward-based task force committees. Sim interview yakho abawesithi hayi bazama ukuthi benjani bencedisane lezakhamizi kuma-ward lapho. Mm-hmm. Ukuthi kule ndawo ezi-congested kakhulu eziyaziwa lezo siboraneni, kulabanye abalamashabhini, kulabanye emagrosa khonapho kuya
kuphithizelasebenza ngalesi sikhathi lockdown.
Maye babo, akugidwa kuyafiwa. Abantu bagida nsuku, especially Friday, Saturday. Kulamashabhini aziwayo lathi kwesinye isikhathi bayasithega abantu ukuthi kule shabhini enjube esihluphile. Mm. And vele akula muntu obotshwayo khona lapho. So abantu lonke besaphila impilo yabo as usual, kuyesabisa kodwa. Njalo ubusunazele ukuthi khona nxa kungaba lama ward based task force wona la ukhansela ukuthi khona azancedisana lamanye ama stakeholders anjengamapholisi ukuthi izakhamizi yakho ukuthi hayi kunabenje kule party la abantu bagcwele bayenza lokhu, bese bebona ukuthi bengancediswa njani ngamapholisa into ezinjekazona lezo. Kodwa kutshengisela njalo khona lokhu kutshengisela njalo ukuthi abantu abasekho ku-coronavirus, abantu sebefuna ukuphila impilo zabo beqhubekele phambili. But okuyi-hot spot kathesi koBulawayo kuseziboraneni ngoba kulamanzi.